sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 Mabasa 2023 ngokeyino kumede sayiti endabeni zethu namhlanje.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ubona izochothoza ibandla lezanpf ngoba inkulumo zangkhona ezigqalisa sibusibini ongani sibusibini nanti inansi studio sebandla.
Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka engamajumi amabili usakaza eZimbabwe.
Ungakhangela indaba yokuvela kwama-account uzothola ukuthi ama-account avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibi lokuthiwa ugijima nebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-account ayithintwanga.
Uhulumende uthi usevale okwesikhatshana ama-bank accounts alabo okuthiwa bathaphuza igolide leZimbabwe abalithengisa okungekho emthethweni kwamanye amazwe. Kuhlelo oza Friday namhla njengoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu useveze imbono etshiyeneyo phezu kwenyathelo eselithethwe lugatsha lwebhanga elikhulu leZimbabwe ole-Reserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit olokubamba impahla yabanye njalo abantu abane abaphuma kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera bechasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Abasolwa laba babalisa umnumzana Kamlesh Patney, u-Ewan McMillan, Hubert Angel, Lo Simon Rudland, unobhala ogatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana, wazise ukuthi abanye babantu laba bazabotshwa kusikhatshana esilandelayo. Abanye asebethathelwe amanyathelo afanayo libhanga elikhulu ngumnumzana Clopas Chilolo, David Chiroji, Mehluleli Dube lo Frederick Kunaka. U-Angel lomunye asebenza layo umnumzana Ricky Dulan, baphuma kufilimu betshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi basebenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa kumsebenzi yenkohlakalo. Lanxa abanye besithi ukubanjwa kwenotho yabantu laba kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukujezisa izigilamkhuba ezihuquluza inotho yeZimbabwe, abanye bathi abakuthembi lokho. Sixoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Khula Hove.
Le documentary sitshengisile ukubola ukukhona eZimbabwe nxa sikhuluma ngezomnotho. Sizwe kuthiwa lo mongameli uyakwazi lokho okwenzakalayo, uyakuvumela njalo nguye okukhuthazayo ngezinye indlela ngoba ku-part 3 undoda uthi uma umongameli esekwazi lingena lingaso bantu abazogezisisa imali zenu zokusela kodwa lingabantu abangama-investors. So ukuqala indaba leyo ukuthi Zimbabwe is open for business, indaba leyo ukuthi kulabantu abaningi abazayo eZimbabwe bezothuthukisa umnotho, sekuthandabuzwa ukuthi kambe bonke laba bantu babuya sebebi bezothuthukisa umnotho kumbe babuya bezohuquluza njengalapho esesibonile ngamaviki lawa amathathu adlulileyo. Umongameli kumbe sithi uhulumende uqale ezama ukuyitshaya iziba leyindaba, uqale sithi yena nabantu nje abafuna ukungcolisa ibizo lakhe. Kodwa kancane kancane sabona sekuphuma i-statement ezithi zona uhulumende uyayi-investigator mbe uyaluphenya lolu daba.
Sizabona kubotshwa mpela ingqungquthela yini ezihuquluza igolide leZimbabwe kumbe sizabona uhulumende egegelela imbuya etshiya ulude?
Kuzaba yiyona leyo ejayelekileyo ukuthi uhulumende uzabopha oyedwa ngababili abangelani lakho sibili. Kathe sivini ungakhangela indaba yokuvela kwama-account uzothola ukuthi ama-account avaliweyo umuntu oqhenjiweyo umuntu onguye sibili okuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-account ayithintwanga elakhe ibizo kalikhulunywanga kulawo a-affectiweyo so sesihle sibona khonapho ukuthi asonto urhulumente azimisele ukuyenza ngokuphelela kuyinto nje urhulumente ayenzela ukuthi kuthiwe lathi sazama okuncane
Umnumzana Khuda ove ligqwetha ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 ekwele Bilitane kusenjalo amalunga ebandla lezaphu atshengisele namhla phandle kwendlu yokukhonza uNkulunkulu ye Spirit Embassy kwele South Africa eka mnumzana Hubert Angel odlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa uAngel uphuma kumabona kude wabezindaba abe Al Jazeera Eveza ukuba ulakho ukuncedisa ekuntshontshweni kwegolide esekelwa ngumnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho.
Hayi uhambe kahle kakhulu bazila abantu kodwa abazanga ngendlela ade sikhangelele kuyona ngoba thole umlayezo singakafiki ukuthi abantu laba sebekhanselile into yabo i-church kodwa bafikile abantu sasengifela sibili ama-onozindaba bebekhona imeseji yede sifuna ukuyidlulisela eyokukhonona kwethu ngodaba lokutshontshwa kwegolide ekhaya sibone ngani ifikile lapha kumele yekhona
kutho ukuthi bona kade bengekho abesonto yona leyo eka Angel
akukho lampukane ebuyileyo namhla lapha debe mele behlangana khona bavalile konke kwabangxi bathwakala kungela muntu le security ibingekho mbali okuthengisela khona ukuthi izifiso zethu zigcwalisekile ngoba vele befuna ukwenza ukuthi kwenzeke lokho bathole i-message and bayithole
abade bephatheka kutshengisela khonokhu ngabe bandla lezaphu kuphela kumbe bekungamabandla atshiyeneyo
iningi labantu ade bekhona ngabezaphu kodwa kukhona abantu abangalamabandla abawameleyo ordinary citizen abade bekhona
pakumaphephandaba eZimbabwe iHerald bathi bona yena uHubert Angel kanye lo Simon Rutland labo abathintwayo kufilimu le Al Jazeera kubikwa sebefrizelwe kumbe sebethathelwe izimali zabo ukubona kuliqiniso yini njalo kutshengisela ukubana uhulumende uzama ukulungisisa udaba lolu
Ngubani wena omaziyo ole bank account eZimbabwe? Cabanga ukuthi umuntu olengqondo ezipheleleyo engathatha imali yakhe ama-US dollars afake ebhenki eZimbabwe. Badlala ngathi nje labo bantu ba-freeze ama-account. Uya-freeze i-account yani yebhondi. Bazama nje ukuthi uzulu wonke nje emhlabeni cabanga ukuthi bakhona abakwenzayo. Ayikho le. Imali zabo zonke zise-Dubai, zise-Switzerland. So akule ayikho le ukuthi ba-freeze ama-account. Uya-freeze i-account umkulumbani owathatha imali yakhe afake ezweni leZimbabwe. Badlala ngengqondo zabantu nje.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho sixoxe la eJohannesburg kwele South Africa. Sekuyiminyaka engamachumi amabili umsakazo weStudio 7 usakaza eZimbabwe abalaleli kanye labamela amabandla ezombangazwe bathi umsakazo lo ufinyelela uzulu wonke njalo upha wonke umuntu amathuba afanayo okuba aveze imbono yakhe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzulu eZimbabwe unxuma umsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC ofikise iminyaka engamachumi amabili i-20 years namuhla usethula indaba ezimqotho. Abantu abaningi bathi iStudio 7 yethula indaba eziveza imbono yonke njalo kayilabandlululo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi umsakazi weStudio 7 wethula indaba ezithakazelelwa nguZulu.
iStudio 7 siyayibonga kakhulu ngoba inika amathuba awukuthi abanye abalimbono ehlukenele uhulumende waseZimbabwe bakhone ukukhuluma lokuxhumana labantu emakhaya lezigabeni lapho kungela umsakazo khona.
Umnumzana Malaki Nkomo ilunga lezanu PF uthi umsakazo uyananzelela abantu bonke kungakhethi ukuthi ngwaluphi uhlangothi.
Ekuqaliseni iStudio 7 nasikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ubona izochothoza ibandla lezanupf ngoba inkulumo zangkhona ziqalisa sibisibili ngongani sibisibili nanti inansi studio sebandla leopposition kodwa ngokuhamba kwesikhathi sacina sesinanzelela ukuthi hayi iStudio 7 iyabhoda ibuza ingakhuluma lalolu hlangothi oluphikisayo iyahamba futhi uhulumende ikhuluma ibuze ukuthi lokhu kuhamba kanjani ukuchathisele lihamba ledingisisa kuze inkokheli zezanupf liyadingisisa siza futhi njalo la kuhulumende bachaza ukuthi kuyini okwenzakalayo. Studio 7 siyabonga kakhulu.
Umnumzana Albert Mhlanga, umlaleli ka Studio 7, ulombono ofanayo.
Sichayela ihlombe iStudio 7 ngokufikisa kwayo iminyaka eyi-20 isebenza lathi isebenza leZimbabwe lozulu wonke. Sibonga khona ukuthi ukufuthelana kwethu okungavunyeli ukuthi kwazakale. Ubugqiligqili obenzakalayo eZimbabwe ukuze kwazakale sikuzwa ngeStudio 7.
Unkosikazi Patience Sibanda, omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi umsakazo weStudio 7 unceda kakhulu abantu abangenelisi ukuzikhulumela.
IStudio 7 siyanceda kakhulu ngoba abantu basemadolobheni labantu basemaphandleni beneliza ukuthi bezwe izindaba ezakulelizwe laphandle kwelizwe. Singathi sibona njalo ukuthi ikakhulu laba basemaphandleni balutshwana benelisa ukuthi bethole indaba. Studio 7 sililizwi kulaba abangelalizwi.
Unkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila ka-Ward 17 ePhumula ekubandla le-CCC, uthi umsakazo lo uthandwa ngabantu kakhulu indawo zonke.
Halelisa abe-Studio 7 ku-20th anniversary. Sisithi halala. Umsakazo lo ngumsakazo esiwuthanda kakhulu njalo yiwo esikhangelele ukuthi usinika imbiko lenhlelo eziliqiniso konke okukhulunywayo ungakulandela kuyabe kuliqiniso njalo uyaphakamisa imisebenzi yonke eyenzakala indawo ezithiyeneyo zinjalo eminye imisakazo yathola ukuthi bakhuluma into othi nxa usuyilandelela ungayibambi.
Umsakazo weVoice of America Zimbabwe Service owaziwa ngokuthi iStudio 7 wasungulwa ngomnyaka ka-2003. Injongo yomsakazo lo yikwethulela uZulu indaba ngokugcweleyo kungelabandlululo kungabe kungokuphathelane lezombusazwe, ezomnotho, ezempilakahle, ezemidlalo loba eziphathelane loZulu. Usakaza nsuku zonke ngehola lekuseni elesithupha kusiyafika kwelesikhombisa 6 a.m. to 7 a.m. kanye lantambama ngehola lesikhombisa kuze kuyefika elesitshiyagalombili 7 p.m. kusiya ku-8 p.m. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje sike sizwe abalaleli bekhuluma ngomsakazo weStudio 7.
Siyabonga bathandekayo basakazi labalaleli bakaStudio 7 okhulumayo nguPetros wakwesibanda ngokwakha ngiyakhele eGwanda. Okwamanje ngokomsebenzi inkwela seSouth Africa engiyajabula ukuba khona egroupini ekaStudio 7 ehlanganisa 20 years namhlanje isinika indaba ezimnandi eziqondane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Engukhuthazayo ke kwabasha asibambeni kanjalo sekeleni ukubandlululana kwemihlobo obabamkhulu bethu kanye nabobaba uJoshua Mqabuko kaNyongolo ukuze bebe lamandla okukhipha amabhunu babebambene ngokuba ngamaZimbabweni hayi ngemihlobo.
Salibonani kumthwakazi. Awu siyakhalazela Studio 7 indaba zakithi iVoice of America yamaNdebele. Mina ngingiqondisi uNkomo Isibongo ngizalwa endaweni yaseNkayi enkulu. Ngithanda ukujabulela kakhulu ngihalalisela i-20 years ye-Studio sakithi singamaNdebele. Ngithanda ukubonga kakhulu le mlayezo le ndaba esizithola usuku ngosuku umsebenzi omuhle abasenzela wona abaphathi be-Studio 7. Labasebenzi abasebenzela iStudio 7 ngeke ngibasho bonke ngamagama ngoba baningi. Into engayidlulisa manje ngithi mina hayi sekunjalo kuStudio 7 sithanda ukubonga kakhulu nanku lana eSouth Africa sesihlangene nabakithi amaZulu sesinendlela yokuthi manje sakhe ubudlelwano ngoba vele siyifamily eyodwa siyimthwakazi. Sesicelile kakhulu ukuthi basamukele izikhalo zethu ukuthi badlulisele phezulu kukhongolosa ukuthi izikhalo zethu zizwakale njengamaNdebele ukuthi singaphathwa njengabantu bokuza kule ndawo ngoba kusekhaya.
Haleluya, nami ngithanda ukuthokoza kakhulu ukufikisa 20 years iStudio 7 if isinikela indaba zesiNdebele nesishona. Namhlanje singolosihlanu, sithokoze kukhulu kwambala, sithokoze kukhulu uzimo uNkulunkulu wakhamba nathi, even nami ngathoma kula live studio 7 2006. Until namhlanje ngiyathokoza kakhulu ukubona umsebenzi uyenzwa nge-Studio 7 VOA Ndebele, Studio 7 VOA Shona, ukhuluma ngeshona nesiNdebele. Into le indihle kwambala, ngithanda ukunibonga nonke ninani nisilethela indaba. Akuna longi zothi longu uyinumber 1 or loyi number 2, nonke ni number 1, niyenza umsebenzi wenu kuhle.
Igama ngubongani umfokankomo, ibizo lami ngubongani wakonkomo. Ngizalwe eNtabazinduna esigabeni seMbelesini, ngafunda enhlambabaloyi eprimary nasesecondary. Ngasuka ke ngase ngiyaqedelisa ukukhula kwami ngisesengumfana endaweni yasesi eyasekupane kunkosi uMabhikwa. Ngisuka kunkosi uKhayisa uNdiweni. Ye hayi, siyabonga. Sikhule vele mina ke uStudio 7 ngamfundiswa ngumalumami obekuthi ngazo zonke isikhathi bethatha okulugabhana kwewayelesi kwakhe umntole sehlezi edale ephandle eziko esekubophela intambo kuyi-arial ukuthi kubambe i-network iwayelesi bambe. Ngafunda khonapho ngo-Studio 7 kwaze kwafika lamhlanje. Angisekho ngokokuthi ngiselizweni lokuzalwa kwami. Bengasuka lami ukuthi ngizophandaphanda kubomakhelwane kwelasemzansi. Bengikwazi ukuthi noma ngingatholanga ukuthi ngifake intambo njengomalumami, kodwa bengikwazi ukuya ku-intanethi ngigugule ingitshengise inyuzi engifuna ukubazazi. Ngase ngijabulela khona ukuthi manje sokulula, senguthola ku-easy ukuthi manje ngikhathesi ngikwazi ukuthi ngilalele noma nge-WhatsApp yami nahamba kuphela ngizithole indaba ziphelele ezizongitshela iqiniso. Lokhu engiyibambile nanamhlanje lakhathesi nje ngiyakwazi ukuthi kumele ngizilalele ngo-7 ekuseni. Lasemsebenzini wami sebekwazi ukuthi ma ngifika nje noma ngisebenza ingivilalele khonapho eduze kwami. La ma ngifika endlini kwachaya nje u-7 sengibona ukuthi nginamathelefonini ngilalele kuphuma amaqiniso. Ngiyabonga.
Labo ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 besichayela ihlombe. Iningi labantu abahlala emadolobheni lithi lonyaka lehlulekile kwethekelela izihlobo labangane emakhaya ngekhefu lephasika njengenjwayelo ngenxa yesimo somnotho esingamanga kahle eZimbabwe. Ngobulawayo bananza ikhefu lephasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Kubika uEzra Chisa Sibanda weStudio 7.
Lesikhathi lesisekhefu lephasika kuba yisiphithiphithi, abantu bebunyonyo ezindlu zamabhasi besiya kwethekelela ihlobo labangani. Ngobulawayo kuthule endaweni eziningi, umnumzana Sexton Ncube othengisa emgwaqweni ubefisa ukuyela upane ukuyabona imuli. Uthi kazaka kubone ukuthula okunje esilindweni samabhasi erenkini.
Kulokhu kuyasihlolela, asazi ukuthi kuhamba njani, ukuthi mhlawumbe kukhona okwenzakalayo. Vele akuzange kwenzakala iminyaka yonke le nge-Easter. Konke kwakugcwala amabhasi lapha, kunje kade singase sitshayisile sesikwazi ukuthi le mali kodwa kasilasendi.
Unkosazana Samukelisiwe Ndlovulayo befuna ukuya eKhezi.
Mina ngiyathengisa imali incane ngoba uma uzoqeda iviki yonke awuthengisi lutho and then kunjalo uma uthengisa uzokuzothengisa into yedola yesitendini yakufuna ukubhadala urenti so vele into zafana ekhaya kulogogo wami lokhulu baphatheka kubi ngoba babekwazi ukuthi umntwana uyasebenza umntwana uyazama etown but ngama-holiday sehlule kube ukuthabuye ekhaya hhayi kathi esiyikomile sazama ukuhlanganisa imali ngoba komile.
Umnonzana Vusumuzi Ncube ubethwele impahla eziningi esiyabona abantwana enkayi wehlekile ukuyabona umndeni wakhe enxa yenhlawulo ekhuphuleyo yokugada ibhasi.
Kusasalimkunzima kumnyama ngenxa yokuthi nangaimpahla zaezigadi nasala ibhasi sisuyi sokuthi ngesikhathi sangani kuyomele ukuthi ngabe njaya itikiti akwanise ukuthumeza impahla zami khathesikangiqhulekile.
Ukhulu Peter Gwata oleminyaka engama-2 esikhombisa lanhlanu 75 ubefisa ukuyadlala ikhefu lentombi yakhe kodwa uthi hayi kaseyi uyabona esalukazi sakhe emanxeleni.
Ngihamba njani ngala mali? Akula mali ntoni? Ngihole izolo ngafaka imali ebhukwini efonini i-100,000 njani ngiyayitshintsha kubamasintshe basiyakunika $55. Uphile njani baba ngesimo esinjalo? Ngihlala lapha eMtimbana kula magetsi amanzi ayizikhulufi zabantwana zitshwelinze kwazithi nabazukulu abadliwa ngumkhuhlane ngizabafida ngani bafise enhliziyweni kodwa ngesimo asazi baba.
La mabhasi amaningi ahamba engagcwalanga uDopis Magedleni ibhasi eya eBhinga ibile abantu abangafikile ethubi phakathi. Umnumzana JP Mpofu ukhondakitha webhasi leyi
ukhanya ngani ezandleni zabantu akufana nenyakeni ezandleni ukhanya ngani abantu bayiswele imali bayikho kwayeti sibula kufana nenyakeni edlulileyo ya mbona kuyikuthi abala mali bayekari yangu konke nabo abanye bakusala phakathi kobashumanyanda laphana kule ndonga zikalobhengula khona anyamalela khona the last.
Amakholo amaningi abuthela endlini zokukhonza uNkulunkulu kodwa amanye abo abayanga kumhlangano yabo ephasika bekhala ngendleko zokwenza limbuthano. Ureverend Hussein Sibanda ohlaziya ngezombusazwe uchaza ngobunzima obuhlanganele ozulu.
Iphasika yalonyaka ibiyehlukile ngenxa yokuthi umkhonomi oweZimbabwe uyehlile kakhulu. Abantu abaningi bebengalazi imali zokuya kumakhempu besiyaphandle kumbe enkonzweni ezingaphandle kwakobulawayo. Ngakho-ke abantu abaningi bebesenzela inkonzo zabo khonapha. Abantu abaningi siyakwazi sebephila ngokuthengisa. Njalo ungahamba emgwaqweni uzobona ukuthi laba abantu abathengisayo babe baningi la ngeholiday.
Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Amagqwetha azimeleyo athele eZimbabwe lilakho ukusebenzisa imingcele eyasetshenziswa ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 uma umthethwandaba ungalandela kahle isisekelo sombuso welizwe ekuhlolisiseni isinqumo esisanda kuthathwa ngumthethwandaba esithi kulomfutho okwethulwe libandla le-MDCT elithi iZimbabwe Electoral Commission kayidwebanga ngemfanelo imingcele emitsha yokuvota kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umthethwandaba usanda kwethula isinqumo sokuthi udaba oluphanyekwe libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lokunqunywa kwemingcele kanye lokuchazwa isigaba 161 sombuso welizwe mayelana lomehluko we-20% phakathi kwezigaba kanye laphakathi kwama-ward kumele luthoniswe ngabomahluli abapheleleyo emthethwandaba. Igqwetha elizimeleyo umnumzana Elisha Gumbo ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
Constitution yethu ikhuluma ngendaba ye-delimitation report ne-delimitation inxa i-challenge yiyo njengoba u-challenge yenze okwenzeka leyo kuzaba lokuphuza ukwenzwa kwama-elections eZimbabwe.
Ugumbo ophinde wathi
so leyo i-delimitation report iqhakathekile ngendaba yama-elections ethu because ngiye khangela ukuthi ama-constituents ethu ami enjani.
Elinye njalo igqwetha elizimeleyo umnumzana Ngqobani Sithole uthi ikabili lindaba ekhwezwe nguMonzora eyokuphikisa i-delimitation report eyethulelwa uZulu lonyaka yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umongameli Emerson Mnangagwa ledale lephalamende.
I-constitutional court ingathi i-delimitation report yona le eyenziwe egazethiweyo ngupresident welizwe yiyo i-delimination report ezasetshenziswa. Lokhu kuyabe sokunqabela ukuthi abanye abangazama ukuvusa amehlo, ngoba ivelile ama-problems ayo. Abangazama ukuvusa amehlo bengatholi isikhathi sokuthi baye enkantolo, ngoba i-constitutional court
uSithole uthi kungagcina sekusetshenziswa imingcele eyasetshenziswa kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
I-application leyi, ayiso application yokuthi ungacabanga ukuthi i-application nje, ngoba iyi-application ingabe ilokunye nje okuthaya amanzi okubuye kusetshenziswa. In my view, i-constitutional yona i-delimination report le egazethiweyo yi-delimination report ekuphuze isetshenziswa.
Kodwa umnumzana Thawanda Kanengoni igqwetha ebelimela iZek edabeni lolu uthi akuqedakali okufunwa nguMonzora lebandla lakhe kulolu daba. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uma kungaqhutshwanga kuhle ukudwetshwa kwemingcele yokuvota, kumele kusetshenziswe leyo eyayikhona ngokhetho lokugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ichi waza Friday my darling, waza Friday.
Uhlelo waza Friday namhlanje ngoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe le ivangeli lokuthula lapha baphethe idlalade labo lokuqala. Untungamile Inkomo we Studio 7 usipha loludaba.
Qala ngabingelela nje bonke nje abalaleli ngidabuka eplampi esigabeni sa N okhame esigabeni sokusindisa ngishuthi lapha emculweni nginesikhathi impela ngiqale 2021 angabe nesikhathi eside mbe 2021 lapha nikuba manje sasine album eyodwa nje kuye engasho ukuthi abantu bayithanda impela ni album lebizwa ngokuthi VIP.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zibe singakazifaki ku-online, so zizatholakala khona lapha. Imi kusho ukuthi i-phone numbers nabanye nje engisebenza nabo, futhi ngisebenza no-Bobby uDube kanye siqembu nje levangeli lokuthula la. Inamba zami zithi 073-694-1424. Mangabe bengatholi lapho bengangithinta noma ku 076-894-0465. Noma bengangitholi futhi nakulezo bengangithola ku 063-073-4300. Bakwazi ukuthi besitholeke lapho ingoma zethu ezevangeli lokuthula.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ingakuchiya nje kubalandeli ngokubona ngothando engasho ukuthi banalo phezu kwethu nje silivangeli ukuthula. Bengithi nje konke ebasenzela khona siyabonga mpela kakhulu ngokuthi bengakhathali, bengaqhubeka futhi bezifuna ingoma zethu njalo besisapota kakhulu lokhu abakwenzileyo noma ngabe bekuphi. Sithi siyababonga nje konke abathe ukuthola leli album esinalo kwamanje kanye nale inye single track nje esibe nayo.
O uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe ivangeli lokuthula ku live talk namhla sixoxa ngomsakazo we studio 7 ofikise iminyaka engamathumi amabili ukusungulwa kwayo 20th anniversary namhla silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka kuri yeZimbabwe.